okuliqiniso ukuthi imali liyana okwakhathesi ivamiswa ngoba ubaba uWashington Ncube laye wabhala incwadi ethi ukhokhela lelo cele olithoyo LCC lathi sabhala incwadi ecele lethu eliyade sisebenza lobaba uChabangu lobaba uSiso yabhalwa ngubaba uSiso onguyu-treasure onguye sahambisa ibizo lakhe sahambisa le-constitution onguyu-treasure wecele lethu le-CC. Then elinye icele elikhokhelwa ngubaba uTimba lalo labhala incwadi kwaba njalo sokule ncwadi ezintathu.
Manje lina selithethe manyathelo bani ukuthi liphiwe imali le?
Angiboni kuzagcina sesiya emthethwandaba lapho kuzachashiswa khona ukuthi kati i-CC eyo yiphi ngoba ama-CC mathathu.
Njengoba imali le iphiwa ibandla elilamalunga edalele ephalamende, lina lilawo na?
Lokho kumbalwa kule-CC eyiyo eyayenza ama-records ama-MPs eyiyo eyethu eyiyo eyabekhetha uChaba ngoba njengo-Secretary General. Yiyo phela eyakhipha ama-MPs lawo owabuzayo ukuthi ngakabani ngawethu ngoba yithi esakhampenyelayo saphinda sabarikhola sareplace abanye iparlamenti yabavuma. Ngikhuluma nje abanye basephalamente including obaba uChabangu basephalamente ngenxa yecele lethu eliyilo elarecognizwayo ngomthetho ukuthi yili cele le-CC. So okokuthi iyani kubani hayi kakukaphumi ngoba thina sebabhalela uziyambe sambhalela sayithola impendulo so sisamelele ukuthi bakhangele ikhodi yezasilamula kodwa i-constitution esephalamente esilayo eyiyo yama-MP la avotelwa kathesi hhayi ngeyethu kamboni mbango onganani. Yebo yenxa kuthiwa ubaba uNcube uyiphiwe uyabe iphiwe phela hathi ukuthi ingeyakhe uyabe iphiwe ukuthi uyiphiwe bafune nje ukumupha. Nxa sesikhuluma iqiniso imali liyana iqondane lecele lethu kulamacela ngo-3 lokhu akuphuntshuthwa. Yebo ye ama-cases ethu amaningi asekhothi lokhu silandela ezamakhothi ubaba uChabango kithi asikamxotshi samsuspenda kuphela ngenxa khona ukuthi every time ukhanya yena uthi usesebenza le government yona le khona thina esifuna ukuyikhipha uyamuzwa eyibuka emgceke kupublic thina le government leka siyibuki.